simele abantu beZimbabwe jikelele. Thina bebandla leTriple C sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini njalo lesi isenzo sokuthi bachise indlu kaSibhesi Msengezi kuluhlazo njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano siphila ngodlame. Kambe singabe lokhu sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa. Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle. Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions begcine sebesithi hayi baphiwa i-opposition. Ukuzidingela ama-sanction lokhu ngenxa yokuthi vele bona bacatha ngawo. Siba siyababona nje, sibabonile izolo sebegijima sebesiya e-Russia ukuthi hayi tshayanini bulalanini abantu elingabafuniyo khona ngapho. Kodwa ngapho bathatha iframachina besiyadinga ukuthi baxolelane le-West. Kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela kuright bona basiya kuleft. Ungabona besithi bayama bona bayahamba. Asisazi ke ukuthi kathesi kuzathiwani ngoba edilokhu besala besithi bona abathandi lami. OJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze bagcina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu befend amanyala wonala. Kusasa bangavele bambone sebale sedliwe umnankava bazadefenda omunye ngabantu abaphongukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla nokuthanda ukugabhula.